Bathi sokunzima ukuthengisa impahla etshiyeneyo edolobheni leli ngenxa yeziqondiso zohlelo lokuvalela abantu ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Iningi labo bathi bakhahlanyezwa ngabezomthetho abacela imali ukwenzela ukuthi basebenze emgwaqweni. Inkosikazi Sazini Dube ngomunye wabantu abathi bahlutshwa ngabezomthetho.
Abantu abasinika ama problems yiwo bona la othwa ngama police la masocha labo makhokho baba yibo kumele benze peace bezosikhangela. Ibabe besibopha kodwa ukusibopha kwangkhona basibhadalisa kuqala izimali sithengisa ngahambe be collect izimali sibhadala every day ama 10 bond ukuthi sithengise. Siqeda lapho nqamzwana befuna babuya besithathela izinto. Bebaleke bengena lazo ehall kosekusile. Befuna ukuthi sibalandele sebadiza. Xa uthi abanika ibhondi bayala bathi bafuna imali ethengayo. Baye besithi bafuna i-forex. So asikwazi ukuthi siphilele ngapi. Asisebenzi thina eZimbabwe. I-interest yethu esiyizuzayo yiyo yona le esesidiza ngayo amapholisa lamasosha labo makhokhova. Mthembe imali esibanika yona thina sibili. Sebekhona imali edlula ipay yabo.
Unkosikazi Nomsa Ntini uvumelana laye.
Akula misebenzi, akulani, loba ingaze kuthiwe akula corona imisebenzi kayikho kasiyitholi. Siyazama ukuthi siziphilise lathi ngokuthengisa, but ekuthengiseni kwangkhona siba lama challenges amaningi kakhulu. Ngoba ngizabe ngikhiphile imali mina ngaya woda, ngiphenduke nxa ngibuya lapha ngithengisa iprofit yami yonke, nginikwa makhokhoba, ngiyadiza omakhokhoba, ngiyadiza amapholisa, ngiyadiza amasotsha ukuze ngikwanise ukuthengisa. Njalo nxa kuthiwa i-black market, thina nxa kuyikuthi kuthiwa i-black market, ungakhangela phandle, ikakhulu phandle thina sithengisa vele, we are cheaper than ema-shops, lathi sebe sizama ukuthi siphile. So ayisiyo black market, lathi sebe sizama ukuthi siphilisane, abathengayo labo bephile, lathi esithengisayo siphile.
Umnumzana Michael Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi abantu akumelanga behlukunyezwe nxa bezama ukuziphilisa.
Amapholisa kamasipala angahlukuzwa abantu abasebenzayo. Lokho sesikufihle ukuthi into embi, kuyinto ehlukumezayo ilungelo loluntu. Sazi ukuthi isekelo sombuso sithi sona isizwana seZimbabwe silungelo ukuthi sisebenze endaweni lapho esikhethwe khona. Kodwa ke uhulumende wesabelo, iBulawayo City Council lamanye nje amadolobho kuyadeka ukuthi athole indawo zokuthengisela ezimqoka izinto abantu bengabe behlukuluzwa. Ngokunakana kwethu sithi iBulawayo City Council kalethe indawo ezifaneleyo zokuthi bathengise lapho angazi bahlukuluzwe khona. Kube indawo ezilamathoyilethi, ezilamanzi, ezihlanzekileyo, indawo ezilemthunzi ezivalele nxa kugodola kunje nje abantu babezithengisela emoyeni betshaywa luthuli.
Ukhansila Mlandu Ncube uthi kuyamangalisa ukuthi abathenga bethengisa impahla emigwaqweni sebevinjwa ngabezomthetho loba nje abanye babo banikwa incwadi zokusebenza ngesikhathi sohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown.
Isikhathi esinzima salaba bantu abathengisayo ngoba thina njengomansipala sase sibalungisela indawo zabo zokuthengisela eziyenza lokho okuthiwa i-social distancing okuyizo okufunakala. Ezinye zezindlela ezifunakala ekulwisaneni lo mkhuhlane lo i-COVID. But phakathi kweviki le edlulileyo sizwe sebesitshayela ingcingo besithi bona no amapholisa lamasosha athi kababuyele ezindlini bengathengisi. Kodwa thina sasicabange njalo ukuthi hayi njengoba belama-license yiwo ama-exemption letters abo lawo. Manje asazi ukuthi kuzothiwa.
Uhulumende okwamanje uvale ngqi elizweni lonke jikelele esenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.